Umbiko lo eMelika muhle kakhulu ngokuba wonke amazwe omhlaba afanele azwakalise ukuthukuthela ukuzonda kwabo ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukwephulwa kwamalungelo abantu, ukwethuselwa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu okulokhu kuqhubeke njalo lanxa sekudlule ukhetho, abantu babelokhu besethuselwa njalo nje, kuyinto embi kakhulu leyo. Ngakho-ke lokhu okuthiwa iMelika kumele wonke amazwe omhlaba kukhulume, kungabi khona okwenzakala abantu bazithulele, ngoba kuyona zonke izinto kuyenza ukuthi laba benza ububi bakhuthalele ukwenza ububi, bazize bevikelekile lapho besenza ububi. Ngakho-ke kumele kukhulunywe kuso sonke isikhathi izinto ezinje nxa zisenzeka. Ngakho-ke iMelika yenze kahle ngokuthi ikhulume khona lokhu, ikusole kakhulu ukuthi hayi bo, ngale ndlela ayisonto eqondileyo leyo, ilizwe kalibuswe ngendlela eqondileyo.
Amapholisa Ncube athi akazi lutho ngalolu daba, kula muntu ovule icala kumbe obuye wazomangala ukuthi uthunjiwe kumbe kulomuntu othunjiweyo. Ngokunjalo athi akula muntu osebotshiwe ngoba akalacala elivuliweyo. Kodwa lanxa kunjalo athi asezama ukukhulumisana laye uNkaziwore aze ukuthi kuhambe njani. Ungathini ngendlela amapolisa aphethe ngayo lolu daba?
Amapolisa kafanelanga alinde esepolice station athi silinde i-report, afanelaye lapho okulalabo khona abalimeleyo. Afanele avakatshele abantu abalolwazi lokuthi kuhambe njani bayethatha leso statement. Kanti-ke njalo laba okuthiwa benze lobo bubi esibabona bethwele izikhali bayabonakala njalo lapha amapikitsha abo kumavidiyo, so asonto enzima kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bayisukumele. Kodwa bamadolonzima kabafuna ukuthi basukume ngoba iyindaba yepolitiki, iyindaba eyazakalayo ukuthi izathinta abantu abalamandla kakhulu. Ngakho-ke akuma ngalisi lokho esikubonayo, kungokunye kwalokho esihlala sikutsho ukuthi umthetho uphathwa ngendlela engafaniyo, okuthiwa yi-selective application of the law, kusiya ngokuthi umuntu usemaqenjini aphikisayo kumbe kwelibusayo abaphathwa ngendlela efanayo. Ngakho-ke lokho kuyinto embi kakhulu engafanelanga ivumeleke elizweni. Yephula amalungelo abantu, yephula i-constitution yelizwe, yephula njalo izivumelwano zomhlaba iZimbabwe eyazisayinayo.
IZimbabwe siyazi ukuthi ibiphakathi kwemizamo yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe afana leBrithani leMelika. Ungathi ukuthunjwa kwabantu lokuhlukuluzwa kwabo lokhu kuba lomthelela bani kuleyo mizamo yokuvuselela ubudlelwano?
Nxa kusaqhubeka ukwephulwa kwamalungelo abantu njengalokho sikubona, kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe, kakhulu amazwe anjengaboBritain o-America o-EU, abakwenza kucace ukuthi kabasoze badlelane leZimbabwe nxa isephula amalungelo abantu, ingalandeli umthetho, ingahloniphi i-constitution. Ngakho-ke nxa kuyabe kulokhu kuqhubeka kusiya phambili khona lokho, konke lokho abakuzamayo abakahulumende weZimbabwe ukuthi bakhe amabholoho okudlelana kangcono lamanye amazwe, kuzaba nzima, kusoze kube nezithelo, kuzaphelela emoyeni.